Iningi lithi okwenzakalayo kuyethusa njengoba impilo zabantu zichabalala mahlayana ngenxa yalombango osuvukile njalo phakathi kwamazwe omabili la. Bathi okudanisayo ukuthi sokusifa abantu makhaza abagoqela abantwana labesifazane. Umnumzana Thedi Ncube, ingcwethe ecubungula ubudlelwano bamazwe, uthi lolu ludaba olwaziwayo njalo seludonse iminyaka eminingi lungalungisiswanga, labamazwe womhlaba bengazihluphi ukululungisisa.
Lokhu kutshengisa kakhulu esingakuthi failure of diplomacy, ngoba udaba lolu phakathi kwePalestine leIsrael ludaba kade lukhona okweminyaka eminingi, njalo ludaba kade luyaziwa ngabezombusazwe at a global scale, esingathi ngabo-United Nations, esingathi ngamanye nje amabodies achiyetshiyeneyo. Kodwa bekwazi ukuthi kulohlupho olunjalo abala nto abayenzileyo ukuncedisa kakhulu elePalestine. Abayiba sebebone kungcono ukuthi bathathe umthetho bawubeke ezandleni zabo ukuthi bazikhulule kuhulumende oncindezelo, uhulumende we-Israel.
Umnumzana Ncube, ongumcebisi kunhlanganiso ye-Leaders for Africa Network, wengeze esithi lokhu bekungafanelanga kwenzakale ngoba kulezinye indlela zokukhulumisana phakathi kwamazwe omabili, kodwa kwaswelakala ukuzinikela kwabezombusazwe,
ikakhulukazi kwamanye amazwe, ukuthi bancedise bona labo esingathi ngama-victims. I-political will yona leyo ungabi khona kwayo yikho sokulethe lolu hluphe sesilalo. Kodwa kuyisifundo futhi kakhulu ukuthi i-conflict akumelanga ihlale ize imature to i-stage yona le sifike kiyo. Silezi ndawo eziningi ezilo hlupho oluphosa lufanele layona leyo ukuthi kuzagcina kufika ku-armed conflict nxa abantu abayibo abakhangelelwe ukuthi bayenze something bengasayenzanga lutho. Kuhle kakhulu ukuthi bekuthathe njenge-lesson bekusebenzise, ngoba silamanye amazwe ayiwo futhi njalo alohlupho lonalolu.
Intatheli zindaba umnumzana Thendai Makaripe, oyingcwethi yecubungula ezombusazwe ezimele kanye lezobudlelwano bamazwe, uthi lokho okwenzakale phakathi kwamazwe amabili la yisibonelo sokuthukuthela lokuphelelwa kwabantu basePalestine.
Since 1948, Palestine has been on the receiving end, with Israel grabbing land, killing Palestinian civilians, among other things.
Ukusukela ngo-1948, iPalestine ihlezi ithwalise amagabhavuzayo i-Israel, ihluthuna umhlabathi, ibulala izizalwane zasePalestine lokunye okuningi-ningi. IHamas ikubone kufanele ukuthi kuthathwe amanyathelo, kakhulukazi uma kunanzelelwa ukuthi akukho okuningi obekusenziwa ngamazwe omhlaba uxazulula inkinga le.
Omunye wabaphatheka kumikhankaso yombuso kaZulu, umnumzana Charles Inyoni, ugcizelele esithi kuyadanisa kakhulu osekusenzakala phakathi kwamazwe womabili la.
Kuqakathekile ukuthi amalungelo abaZulu kaPalestine lawo arespekthwe, njalo baphiwe okuhle abakukhanyelelayo, ngoba ukuthi betshone belwisana ngendaba ezokholo akusizi lutho njalo akuncedi.
Isikhulumeli kubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi isifiso sabo yikuthi kube lokuthula phakathi kwePalestine le-Israel.
Siyakhuleka lokukhuthaza United Nations lamanye amazwe amakhulu ukuthi ancedise ukuthi amazwe la amabili akhulumisane, bemise impi enzakala phakathi kwamazwe lawa, bakhulumisane, balethe ukuthula lobudlelwano phakathi kwe-Israel leHamas.
Umqondisi wenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe, Christian Alliance, umfundisi Hussein Spanda, uthi ngabe kuba lokunanzelela okukhulu nxazombili ukuze impilo ingagcini isingememethekayo.
Ngoba siyananzelela ukuthi kulamanye amazwe asemaceleni, asemngceleni we-Israel, angagcina ethelela engenela lindaba. Sikhangelo Lebanon, kulabo Iran, bengangenela lindaba sibona iMelika lamanye amazwe angeka meceleni ngenxa yokuthi iMelika ilesifungo sokuvikela i-Israel. Thina ngapha njengamaKristu siyaqhubeka phambili sithandazela ukuthi kube nokuthula, njalo ke kungalahleki impilo zabantu.
Umfundisi Raymond Motsi webandla le-Baptist Church, njalo engokhankasela ukuhlalisana ngokuthula, uthi udaba lwePalestine le-Israel ludinga ukuthi kuhlalisanwe phansi, kukhulunywe ukuze lulungisiswe.
Akula enye into Amerika engangenela esapota Israel, akusoze kutshintshe lutho. Ama-Arabhu bangenela besapota ama-Palestine, akusoze kutshintshe lutho.
besingakatholi umbiko ovela kuhulumende ngalolu daba njengoba isikhulumeli sogaja lobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Leviti Mgejo ethe uhulumende kakethuli umbiko wakhe. Umphathi ntambo walolu gaja uambassador Frederick Shaba ubengenelisi ukukhulumisana lalomsakazo njengoba bekuthiwa usemhlanganweni. Umnumzana Farah Marapira obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu-PF uthi bafisa ukuba ele-Israel labe-Palestine bakhumisane umlotha. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.